Mlaleli engcenye okungasinetha kathezi ukuthi usuphesale eZimbabwe iqiniso ukuthi ezomnotho azibambezi. Ama governance issues ukukhanya sibili uhulumende lakalampendulo. Ama company ukuvala kwawo lokuvula kwawo khanya ayavalwa. Last time ukuthi ayavalwa, avalwa uhulumende lakalampendulo. Sikhangela abantu abaningi abangasebenziyo kulokuqhubeka siyaphambili abantu bedubeka uhulumende lakalampendulo. Sikhangela njalo le ntengo ehlala iqansi siyaphezulu nsuku zonke abantu ngapha kuholeni imali yabo ingayindawo uhulumende lakalampendulo. Sibona ngathi mina ngiyami ingqondo engunanzela ukuthi aluba silohulumende ongathi uyazama ukuthi azwele abantu akhohle ngokuthi akafuna ukubusa kuphela. Ngibona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenzele ukuthi ayi-all stakeholder meeting. Abize ama-political parties wonke ne-civil society. Kube lo mntana omkhulu kukhulunyiswane. Uhulumende avume ukuthi uhulumende khonaphana kube lokunikana ama-ministries. Kungabi le ndaba ukuthi ngowe-ZANU-PF kuphela. Athathe nxa ikhomithi ovela ku-civil society osibona ungathi thina engancedisa kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe. Nxa ikhona njalo ovela ku-end of the opposition parties esibona engancedisa afakwe khona lapho ukubana asebenzi. Senzela uhulumende wanokuthiwa ngowabantu bonke esikhathi nxa i-government of national unity. Sibona ungathi kungaba njalo kungaba le mpendulo. Ngoba khathesi uhlupho esilalo ukuthi abantu abafakwe ezikhundleni ama-ministries atshiyeneyo lama-ministers atshiyeneyo abenze ama-decisions ancedisa ukuthi avusele umnotho welizwe. Benze ama-political decisions. So yilo ihlupho esilalo. So kufanele sibe lohulumende ozakunanzelela. Ngibona ungathi ngenza njalo. Phosela nxa singadubeka, singadubeka kube nganene.
Manje ngokubona kwakho inkokheli yezombusazwe yona kathi kungani ikhanya idonsela ngale idonsele ngale kungabi lokuvumelana ukuthi asihlaleni phansi sikhulume.
Ye njoba nje ekuqaliseni sifuna lokuthi abantu bazehlise lokuthi ayitolerance abantu babemukele ukuthi sithiyene ngokwama-political parties kodwa bese benanzela ukuthi laba uze thina ilizwethu sihambele kuhle abantu abadubekayo ngabantu bona esikhuluma ngabona abahlezi kuhle ama-leaders ama-political parties bazihlayele kuhle ama-leaders bona ababusa abe-ZANU-PF bazihlayele kuhle kodwa nxa belozwelo labantu abazifundisa ukuzehlisa ukwenzela ukuthi leli lizwe liphumelele yaleli lizwe ingqondo abalayo ukuthi bona bazikhangele kathi esisabahlale besezikhundleni kodwa umkhokeli ohlakaniphileyo ngolwani umkhokeli okukhangela esingathi thina yi-future ukuthi kambe nxa ngisifa namhlanje ngithiya ilizwe likulesi simo omnetho elizwe kuleyo into kungela amabhizinesi aranayo amakhampani evaliwe kambe abaza kuzalwa kusasa isizukulwane esizayo sizaphethe kanjani singaba lohulumente ozakunanzelela lokho ingqondo elijule kukhona okuikhaele kufishi ingakhampela kathesi kuzenza ukuthi bakunanzelele ukuthi babani bavumelela abantu basebenze endaweni kodwa ihlupho esilalo sibili kathesi ukuthi silo hulumende okhanye ungathi nxa siphuma kwi-election usecabanga i-election elandelayo usekhuluma ngo-2023 usezenza izinto ezizenza ukuthi avayele abanye abantu phandle ukwenzela ukuthi lama-systems asapote yena ukuthi bazoseyavota akube ngiyozawini ngaleyo ngqondo asiyindawo and ilihlupho esilalo currently nge-ruling party ye-ZANU-PF naleyo ngqondo lokho kuzasibisela emuva abantu beleyo beqhube bedubeka
kahle kahle singathi kuyini okungenziwa kathesi kathesi okwenzela ukubana kusiyafika uDisemba sekungcono
mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngathi yadinga umuntu ongabisa abantu etafuleni bakhulumisana esingathi umlamulankulu kungabi ngumuntu ovela loba kuyi-political party engabi umuntu we-ZANU-PF engaveli kubantu aba-opposition dinge nje umuntu osingathi ngitrali kakhulu bona abafundisi sibafundisa abadala esibaziyo abangancedisa abantu abafisa ukuthi bencedisa abantu baphile ngcono bona abantu abafundisi kulowo mhlangano kube yibo abazatsheya bazame ukuthi lezi ngathi ezidikisanayo ezombusazwe zibuye ndawonye zikhulumisane kube le committee enalani abantu abanyutrali ancedisa phosela anamajaji akudala lanaibona kathi silana akudala amafomajaji babe yicommitti yokuthi balethe bona ababantu bonke abaholikazi baze abatshiyeneyo abe-civil society abantu bakhulumisane nje kubonisane kaningoyanga kungaba njalo mina ngiyakukhola ukuthi nxa abantu bengayo kuleyo tafula bakhulumisane bazehlise phose siyafika kudisemba kungabe le mehluko ngoba lapho kungaba le government of nation abantu badonse ndawonye ngiyakwazi into zingathi ngiyakuyafika udisemba kodwa ngendlela singaqhuba ukuthi mina ngifuna ubanzi esikhundleni ngibusa kuze kube nini ngingalayela abanye abantu siyaqhubeka sidubeka.